mimi kama lami ngusisa, eweza mkulu ngajua nje ngusisa senkosi. Ukuhlabela i-album ngiqalise nje lami ngo-2015, but iminyakeni yonke le edluleyo bengingumgidi ngisebenza la maqembu atshiyeneyo.
Singathi-ke u-album yakho le kule ngoma ezithize, ingoma engani ungatsho sibili ukuthi wenza ukuthi lapho ijaye kakhulu sibili iphi?
Mina engithi ngayishaya kakhulu, I see abantu abathi bona bayayithanda, so lami sengizahamba ngoyodumo oluthandwa ngabantu, ingoma ethandwa ngabaningi abadala abawashaya wabulalela. Yingoma engayihlabelela iqembu lethu amahlolanyama ezimnyama zamagebhula ethi amahlolanyama, ingoma yeBoss. Kuleyinye ethi Thando Lethu ekhuluma ngokuthi abathandanayo behloniphe uthando, ngoba akukho esinye isihlukile esingabamba uthando esedlula inhlonipho.
Uzobuya ke enye ithwani?
Kuleyinye ethi amathambo ezinyoka, it's a traditional song eyasichikitha nje sase siyifaka iziginqi sayenza ingoma emasikhandi.
Lapho ke itamatamba ezinyoka awuphunywa lidlozi pho nxa umuntu utshapha khona.
Izele yena ngeyamadlozi, kodwa hayi ke okwalesi sikhathi angizwela, hayi abazange babuya abadala.
So singathi-ke usisa vele mbani phokusitshale ngabafitshane.
Intombi yasemambale ethanda ukuzisebenzela imisebenzi yezemculo, othanda ukusebenza njalo lezentandane kwela koBulawayo lasemathibeleni duye ngama-charity works, nguyusisa lo.
Ye, siyabona ukuthi kule ntombi ezinye ezithize elingani lisebenza lazo, kumbe izindlovukazi kube kuthiwani iyenzani khona, akuchasise kancane.
Yebo. Ye, hayi sileqa munjalo ngiyaphefoma emichadeni, emaphathini, endaweni ezijeneyo namanye amantombazane, izindlovukazi khona lapha kwele UK.
Ye, akusitshele-ke ngengoma yokugcina khonapho-ke ukuthi tshoni enye ku-albhamu liyani?
Kule ngoma yami eyinye ethi yona Emambale. Leli liculo elikhuluma ngalapha mina emphuma khona, ikakhulukazi nxa ngisitsho izitemo zokuthi emphuma phansi le Emambale, ngihabalawo umathumba agcwele isara, yabo icho nje ukuthi ngiphuma eKezi emambale phethe yakuba Smukwe yikho lapha okulenkaba yami khona ngiyathanda ukukhulu lelicilo ngoba abantu abaningi bayabethi hayi leyi wawuzibiza sibili wawuzitema uzizwa lawe lami sibili ngangizitemela ukuthi ngiyabuka ende ngiyabonga lapha emphuma khona njalo kangukhohlwanga
kuluma labantu
yeah
kuluma labantu ukufisa
ayi ni eka engingakufisa kathesi and ikakhulukazi ngithanda ukubonga ngithe ngiqalisa ukunyathela kulolu hambo bengingakhangelela ukuthi ngizafika lapha esengikhona angikho khatshana sibili kodwani ngiyathaba kakhulu ukuthi umahlabezulu bangixhasile bangiphakamisa bangisupporta kakhulu into ekade ngingayiexpecti ibanga elingisupporte ngalo ngalokho ngiyabonga kakhulu ngithi inkosi libusise njalo ilingezelele kukho konke likwenzayo
Namkandla siyabonga kakhulu.
Eh kubonye mina.
Yes, I eat my daughter, that's the man, the woman to the moon to get the young woman to back.